Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 20 kuNcwabakazi 2023 uKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngihambe etsholotsho abantu bathi hayi ngena mfana. Ngibonile amapolisa ngale enkayi, amapolisa athi hayi ngena ujaha.
Umnumzana nesentshamisa uthi abantu elizweni lonke jikelele bathi kumele angene esikhundleni sikamongameli.
Imsebenzi abantu besasa ukukhathwa before election. So kuthi after that, uba umuntu angabe continue ngama-policies akhe, abantu bazakhathwa abaningi, abantwana bazathola imisebenzi.
Abakubandla leZANU-PF bathi uZulu uthakazelela umongameli Emmerson Mnangagwa abazamvotela ngolwesithathu. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo umnumzana nesentshamisa uthi kumele kuvuselelwe ubuntu bukamoyi uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo. Wayefisa ukuthi abantu eZimbabwe babambane njalo ilizwe lithakazelelwe ngumuntu wonke. Kubika uEzra Jesus Banda.
Uthamisa wethule amazila namhla eWild City Stadium ngobulawayo emhlanganweni omkhulu webandla leSizen Coalition for Change okukhankasela ukhetho oluza kwenziwa kunsukwana ezilandelayo. Uthamisa ucele abantu ukuthi bamvotele labanye bakhe esithi lokhu kuza kwenza ukuba alungise ilizwe ngendlela ayifunwa nguNkomo oyesaziwa ngokuthi ngufather Zimbabwe.
We want to restore the dream of ubaba Joshua Nkomo. Ubaba Joshua Nkomo is the only leader I saw with a liberation ideal, liberation idea, and liberation dream to unite the people of Zimbabwe. He is the founder of the For Everyone mantra, For Everyone philosophy. Umdala wethu, umdala welizwe. I'm going to stand on the shoulders of Ubaba Nkomo to unite the country, to move the country forward, to heal the past wounds, and to make sure that we are one.
Uthamisa uthe kulobandlululo lomangalisa eZimbabwe okugcindezelwa amaNdebele kamzilikazi kamachobana abalezikhundla ezingatsho lutho kohulumende lakumakampani elizwe uthi uza kumisa konke lokhu engakhethwa nguZulu ngolwesithathu.
They are non-Ndebele people or Ndebele citizens who are occupying senior positions in government. For the first time, we'll have police commissioner, we'll have even an army commander who is Ndebele, because we want to unite our country. We want people to be brought together and to move together. We'll move from tokenism. I don't want people of Matabele to continue being told that you belong to the vice president of the nation.
Uphinde wathi uzalungisa okuningi okuhlupha abantu eZimbabwe okugoqela ukuselakala kwemisebenzi, ukubhidla kwezibhedlela, ubukhohlakali lokunye. Uthe uhulumende wakhe uza kwenza kube leziphathamandla zikahulumende ezimbalwa, njalo uzawekela ukudinga abasekeli beziphathamandla lezi.
This young leader is going to remember Matabeleland. This young leader is going to move Matabeleland forward.
Uthe kuzalumisa njalo udaba lwezabelo oza kwenza uba ahlale kobulawayo leHarare. Ugcizelele esithi uzalumisa umnotho osugugudeka okwethusayo ezemfundo lokuhlupha amapholisa namasosha athi alile uvotele ebandla leZANU-PF kukhetho lwama-postal balloting.
Ngihambe etsholotsho abantu bathi hayi ngena mfana. Ngibonile amapholisa ngale enkayi, amapholisa athi hayi ngena ujaha. Ngihambe barracks, eliwele in barracks, amasoja ethu athi hayi umdala ngena mfana. Angazi ukuthi khonapho abantu abulawayo uthini. Angizi uthini.
Omunye wabahambe emhlanganweni lo ngumnumzana Dumisane Nyongolo Nkomo, yena ofuna ukuba ngukhansela ka-Ward 5, ngumntana omnawabo kaJoshua Mqabuko Nkomo.
okokuqala yikubisela ubulawayo abe ngubulawayo esimaziyo ubulawayo ohlanzekileyo nxa sikhangela nje ubulawayo usengcolile ngasaqedakayo nxa sikhangela kubulawayo sibili izinto ezingisezafa izakhiwo sezafa imigwaqo izibane ama-street lights
omunye njalo umnumzana promise mkhononzi okubandla le-triple c laye utsho ukuthi ke sebenqobile
labazazama ukuqina njengeminyaka yonke kodwa lathi silayo imizamo esiyenzileyo ukumekhasha ukuthi ukuqila kwabo akusoze kukhuphe lutho
ibandla lezanupief namhla beliqhuba imihlangano etshiyeneyo ezindlini zabantu njalo likhangelelwe ukuba liza kwenza imihlangano ntambama ebizwa ngokuthi ngamapungwe ezabelweni ezitshiyeneyo umnumzana richard moyo umphathi ntambo wesabelo semathenan north uthi baqhuba kahle imikhankaso yabo ngoba uzulu uthakazelela okungenziwa ngumnankagwa ingavotelwa mhlaka 23 ncwabakazi
abantu vele before bengakasivoteli masaza kakhulu kuyami iprovince abantu batholile imisebenzi like kwa-A1 ku-unit 7 and 8 kuqhathwa abantwana abaningi kakhulu ade besebenza lapha kakhulu edamu kathesi ilake gwayishangane kunabantwana abaningi abaqhathiweyo kuma-mines ematinothilesi le mine enkulu eyi-1 ekorean eyayiqhathwa abantwana abaningi but kathesi sekula more than 10 or 8 new companies esezibuyile ku-coal mining ukuqashwa abantwana abaningi kakhulu so in terms of imisebenzi anala ama-investors njengobana imantla kapresident ukuthi weare open for business kulama companies amaningi asevula elizweneni ama-factory amaningi kobobulawayo seqalisa ukuvulwa ama-factory avalwa kudala imisebenzi abantu sebeqalisa ukuqashwa before elections so kutho ukuthi after that uba umnankagwe continua ngama-policies akhe abantu bazaqashwa abaningi abantwana bazathola imisebenzi
umoya uthi bazalungisa okuningi okufiswa nguzulu abantu bengavotela nangakwa amakhansila labafisa ukungena kudalela eParliamente bekubandlale ZANU-PF
kuningi izinto osezenzile elizweni kulula ukuthi ukhambe ngoba umuntu imsebenzi yakhe iyamkhampenela uyakwazi ukuthi izinto ezininga abantu abethenga ama groceries out of the country but kathesa ama groceries 90% of ama groceries ama basic commodities ungayenziwa khona apha elizweni ukuthi umuntu abe sekwezi iphosha lezokuzondisa nje kuphela abantu ukuthi behlamukele uhulumende but otherwise uhulumende into zakhe zonke zihlelekile
amabandla ambalwa azancitha kukhetho olukhulu oluzayo ukuthi abalitshumi lanye 11 bafisa ukungena esikhundleni sikamongameli ibandla le-triple c liza kwenza umhlangano walo omkhulu kusasa eHarare okugqiba umkhankaso wokhetho lolu imela yesitho 7 ngobulawayo igama lami u-Ezra Chisasibanda
uzulu uzakhetha umnumzana Nelson Chamisa kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa na ake sizwe ingxoxo esiyenze lo nkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-CCC lo mnumzana Joseph Juma okudale le-ZANU-PF Central Committee
ubabunelson chamisa silaye useret ukuyahlohla enguqinileyo kodwa selimbamba izandla ngokuthi nalivotise amapholisa liwavotise ama-polling agents etshengeko
golide
wakabona ulogen yabona kwakuwilliam gay kumbe kuwifin gay owakhuthi ibhora emi-right ecenter emi-right phambi kwegobhora ukuthi kwamele it was easier to score than to miss wakhuda yikho uzayenzwa kubabuchamisa bamlotsha bantuboni
bamlotsha
hayi uchamisa akakwenza ukuthi akute egolide uchamisa lijaha uchamisa lijongosi asigijimeli lalijongosi siphumuzeni okhulu mina vele ekhaya kimi okhulu abasayenzile ukuthi obahlala phansi baphekele itiye badla ipentsheni akakuhlohle uchamisa ekho sikulindele kutshintsha impilo zethu thina esisabancane sabantwana abancane i-future yethu is very bleak our children's future is very bleak and we hope ukuthi ubabunelson chamisa uzakwenza konke kukhanya
mina kuya ngethuso kwaba uchamisa ngoba ngendlela mamlotsha asexotshe ngayo wonke umuntu ade around him from isikhathi sikatswakira laphana seselelo ngabantu okunuka uchago emakhaleni mina ngibona ngantu angaba le-state power sizathola nzima ngomkhokheli wenu sure ngoba nxa umuntu ele-democracy
very perpetual incumbency golide yesilwa layo i-perpetual incumbency yilo esilwa layo i-perpetual incumbency want to be the incumbent all the time let people rest sikhona ubithi bazaba ngama-advisor bethu sabe sibabuza ukuthi lapha bithi senze njani ba-right bahlale phansi ke kuphakama omamlotshwa like libone okunye okuthiyeneyo ukuthi kusebenza njani babugolide
ngabe nguwe bamlotshwa omayo uthi ngoba ngupresident hayi lapho lami ngizowu hayi ngisem bonus ngibathatha uthamisa bathu yafanana
ukuzamvotela golide wena Thembu uthi ngemva kwaba uthamisa umamlochi ukona vote uqinile golide ungesabi ngitsho labantu abakho vele bavota beqinile ukuthi umamlochi ukona
ah le ingani ibhasi ke lama break kwaba sesemehlile ingani ngeni sihlahla le hayi
le vele akuthi vele sizihlahleni sikhuluma nje golide sizihlahleni ngenu le sithwale senzima ake litshintsheni ke sibone ukuthi ujaha usiphathe leni omamlotsha laba basiphatheleni ke sibone ukuhlukahlukeneyo even if kusiye empini golide akula collapse yabamaxhegu ukholapha abantu abancane ukuthi baye kulwimpi this is a war and this is a generational war that we need to fight we need to win this for our children deserve a better future
uya ngefriday ehlale endaweni ehlala ngutshele kuhle zigcwale I'm sure by the time uqeda nayo mhlaka 23 wena uzavotela u-Edim nangagolele ezanupiyefu bantu bonke
umama engavuka laphalele khona golide ame ngenyawo ukuma siwangikhangethi unohlanhle wezani sengivotela u-ED u-ED uyangikweleda ungikweleda ukhathazile owalahla ngesikhathi segugrawundi lokho esimfuna lakhathiya sithambo lakhe siyalifuna silingcwabe njengemuli you cannot tell me anything that is beside that ukuthi ngiqala ukukhuluma ngo-ED akubuye ukhathazile lapha beko
lapha lizwe unkosazana nonhlanhla mlotshwa kubandla le-CCC lo mnumzana Joseph Juma akudale lezano PF Central Committee. Siwa ngangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthuthuzi omkhulu esabelweni seGeorgia khonapha kwele Melika uthi ukhangelele ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump uza kuya entolongweni yakuleyo ndawo enkulu ngolwesine kumbe ngolwesihlanu kulandela ukwetheswa kwakhe amacala okuzama ukuguqula impumelo yokhetho ngomnyaka ka-2020. Abanye bakhe bafika phosi amajuma amabili 18 labo bakhangelwe njalo ukuba bazazinikela kuleyo ntilongo. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba liyanda inani lababulewe ngumlilo eHawaii. Kubikwa ukuba sebesedlula kancane ikhulu lejumi 114. Umongameli Joseph Biden ukhangelwe ukuthi uza kwathelelela isihlenge lesi ukuyakhalela abafelwe izihlobo labangane. Sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
wenziwe mandla.
Kwezamasiko lamhla sixoxa lo mnumzana Patisa Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngokukhatheka kosuku lokunanza umzilikazi kaMajobana.
Ube wazi ukuthi umzilikazi nguyena umuntu owabumba wavisa lesi sizwe esithi ngaNdebele. Kume sikwazi njalo ukuthi ngiye nje nxa sikhuluma ulimi kuyisivele njengoba akukhonale kujana lami ngiyisiphasiswana kuye kungeyena-ke amphathisayo lolo limi lukho nxa ukhangela abanye abobomalawi abobomozambique abasezambia abakhonale lapho asuka khona awulithi lwababalekela nake banazelela ngathi ukhumbula kuqakathekile kuyikuba bonga ngomsebenzi abawenzayo.
Kuyini okunye ongathi kuyaqakathekiswa lapha babanyandi?
Ngaphandle kokuthi sikhumbuze kuqakathekileyo luyakhumbuza abantu ivunulo yabo nolimi lwabo ngakho-ke uba ngumkhosi oyivuseleli lo lokusipha umdladla ukuthi engisi abanye sebesithi bayakhona kubaphe intshukuntu kubaphe ukuvusisela ukuvela ukuthi balondoloze amfa abawatshilwayo ama akhona yiso isintu yiso iNdebele yibo ubuNdebele ngakho-ke nalokho kuqakathekile nxaki abantu ukuthi liziqhetha lapho elisila khona kanti-ke zona njalo impawu zenu akusizwe esilampawu kumele sikhumbuzane ngazo lezo zimpawu.
Namhla besilo mnumzana Patisa Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu.
Senana masiva we
senziwe mandla
ngela baba mkhulu babelobola
Wo manje sike sizwe ezokholo lesiKristu silontukame lenkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ilizwi lethwela namhlanje selithola encwadini ngokuluba kukaLuka isahluko sechumi lesithupha indima yokuqala lesibili. Luke chapter 16 verse 1 lo verse 2 kufundeka kanje verse 1 wase khuluma nakubafundi bakhe ethi kwakukhona umuntu othile oyisicebi wayenomphathi yena wamangalelwa kuye ngokuthi uchitha impahla yakhe wambiza wathi kuye kuyini lokhu engikuzwa ngawe na landa ngobuphathi bakho ngokuba ungebe usaba umphathi zihlobo zinkosi ezithandekileyo indoda le enguJesu yayifundisa ngendlela ezijineyo. Enye indlela kwakuwulandisela abantu indaba ezasala ihlezi emakhanda abo ukuze bangayikhohlwa. UJesu wayekhuluma eshumayela ngezinto ezibambekayo kulabo ababezimisele ukuthi bezwe ukuthi uthini. Njengoba lanamhlanje basesekhona abangabambisisiyo ukuthi uJesu wayesithini. Lapha uJesu uthi wakhuluma labafundi bakhe ngendatshana emfitshane ukuthi kwakule ndoda wayenothile kakhulu. Ngakho nxa ulolutho olalo uyadinga omunye ubana awuncedise ekukhangeleni inotho yakho leyo. Indoda leyo enothile yakhangela yabuka yalalela yazahlangana lelizwi elalisithi lona lo umphathi ayemqhashile ukhanya wayengenzi kuhle. Umbuzo wasusithi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na? UNkulunkulu izikhathi eziningi uyakhuluma kithi, akhulume kithi ngomzwa ngedwa, akhulume kithi ngengqondo esilazo, akhulume kithi ngesikubonayo, akhulume kithi ngesikuzwayo. Ngoba yena uqobo lwakhe angazake ehle ezulwini azokuma phambi kwakho, uza khuluma lawe ngendlela eziningi. Okusalayo ukuthi uyabe esazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakho. Kwesinye isikhathi enze njengombalisi ozabuza umntwana wesikolo athi 2 plus 2 yingaki. Ayisikho ukuthi umbalisi kakwazi ukuthi 2 lo 2 kukunika impendulo ethini. Ubuza nje ngoba uvivinya wena, ufuna ukwazi ukuthi wena mntwana wesikolo usuqedisisa usubambile yini ukuthi nxa kusenziwa ukuhlanganisa uthulo thu kuyaphuma. Ngakho-ke lanxa lindoda yayibuza yayinothile ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na, ngenye indlela ingxenye wayeseyenzela ukuthi ayi-stock take, wabona bana izinto zakhe kaseneli. Incwadi zamtshela ukuthi kukhona okungayisikho, ngoba lapha kasizwa kahle ukuthi kambe ngabe kwakungubani owayebuzwa. Kungenzakala ukuthi wayebuza abanye abasebenza lalo mphathi, kungenzakala ukuthi wayebuza lokhu ayekubona kubhala ezincwadini zakhe ezama-accounts ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na. UNkulunkulu laye uyabuza ngempilo zethu, ungayisiko ukuthi ngakwazi, kodwa uyabe efuna uthina sizikhulumele sivume ubana lokhu akuzwayo ngempilo zethu akubonayo ngendaweni lapho esihamba khona, lalapho esihlala khona, lalapho esisebenza khona kuyikho yini. Kayisikho ukuthi kakwazi, uyakwazi, kodwa-ke uyabuza ukuthi lokhu engikuza ngawe kuyini. Asikhuleke uNkulunkulu yenza ubana sizihlole ukuze wazi okuyikho ngempilo zethu. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo ungathini lakusasa. Kweza bajasixoxa ngokhetho olukhulu oluzayo. Nanku esilakho.
Ngilela umthokozi sinyoni uma egwamba esigabeni sejumbika okwamanje ngikole Botswana mina into engayigqukuzela ngokhetho selufikile olungasasela ngasuku zingaki nje ukuthi lufike ukuthi thina intsha encinyane sasela amalungelo amaningi okwenza izinto yithi kumele sisume ngobuningi siphakameni ngobuningi bafowethu kobhuti bami labo sisi siyevota ngoba udube sibhekane lalo lo sonke silukhangele ubana siphile njani abanye sesize sikwezinye indawo sikuthi kuyasichaza ukuba kuzona izindawo lathi siyafisa ukuphila elizweni lethu. So ngiyalicela ngelincenga ngomusa kaThixo asambeni ngokuningi ukuze lathi sikhone ukuthi lathi sizenzele ikusasa lethu thina intsha. Yinto engayiduduzela zihlobo zami intsha asambeni ngokuningi.
Siyabingelela kustudio 7, sibingelele abalaleli bonke bakastudio 7, sibingelele bonke abasakazi bestudio 7. Siyabonga umsebenzi enisenzela wona ngokusethulela inhlelo ezihlukeneyo lezindaba elisinikeza zona mihla yonke yamalanga. Ngathi uNkulunkulu angalibusisa liphe amandla aliphe lensuku zokuphila njalo. Okhulumayo unguHelothi wakaSibanda odabuka eGwanda ngaphansi kophahla lobaba uMasuku. Siyazi ukubana insuku zokuvota sezisondele. Engicelayo ebantwini bakithi ngathi singaphakama ngokubambana siyekwenza umahluko ngoba konke sokusezandleni zethu. Asisekho isikhathi sokubuyela emuva, isikhathi esesibhekane laso manje ukuthi sikwazi ukuthi umuntu uvotela iqembu alithandayo, abantu bengahlukunyezwa, abantu bengatshaywa, kodwa abantu bavote ngokukhululeka. Siyabonga kakhulu ebantwini bakithi ngathi singasukuma sile sizokwenza umahluko. Ngiyabonga, thola ithuba.
Yisitudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Intethela izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo yenguqu edlalwe namuhla.
Iqembu leLenders linqobele iBlack Rhinos nge-1 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBaba Fields namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu leLenders lokhu likhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane yemiklomelo. Iqembu leBosoli lemiklomelo engamachumi amane lanye 41 ngemva kwemidlalo elichumi lathuba mune munye ukuthi elihlezi endaweni yesibili elengezi Platinum Stars lona lile miklomelo engamachumi amathathu lesithupha 36. Weminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leTriangle linqotshwe nge-3-1 ngele Manyika Diamonds ngaseGibo. Iqembu leSesham lichawe nge-2 kanye ngele Dynamos ngase batha ukuthi iqembu lewange linqobele iyada nge-3-1 ngase-Colliery. Kusenjalo iqembu labesifazane elimela ilizwe leSpain emdlalweni wenguqulo eliphakamise inkezo yokuba zintshantshu zomhlaba jikelele ngemva kokunqoba ele-England nge-1 kanye emdlalweni wokucina kumncintiswano we-FIFA Women's World Cup obuqhutshelwa kwele-Australia lase-New Zealand. Iqembu leSweden yilo eliphutshelise endaweni yesithathu ngemva kokunqoba ele-Australia nge-2 kanye ngomgqibelo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo umaplane yathi owadlalela amaqembu abalisa elebulawa Wanderers eleZimbabwe Saints kanye leHighlanders uthi umdlalo wenguqu kawusakhwabitheki kulezi nsuku. Kubika uJoseph Njanji.
Inyathi uthi izinga lomdlalo wenguqu edlalwa kathesi seliphansi kakhulu kokuthi yena uvele akasazihluphi ngokulandelela imidlalo.
Hayi, i-local football ikizo lihle lanxa ngisiyazivukele ngabuyela khona abafana lapho endlala khona e-East Rovers lapho. Labe mvukela khona nje akuthi ngayigadela nithi nyangapi hayi amangamabi yabe ntamba manga hayi bhora guys ayisaqina ngabakithi sesizivukelela kuma screen lapha nje amabhora.
Unyathi uqale ukudlala ibhola emchede njalo bengumuntu obesenelisa ukudlala endaweni ezijeneyo enkundleni.
Ngaqalisa ndlala unumber 11 ngiunumber 11 lapha ngaqhubha sibili kungayisikuthi vele ngangihlanga nginqile hayi kwaswela kahle umuntu ongadlala kodwa mina ngangikwanisa zonke inyawo ngaqina ngena khona apho ngadlala sibili kwesikhathi abacina bengithintsha ngena futhi ngangena ku-10 lo wacina ithathwa nguMoses Moyo mina ngaku-8 ku-midfield ngathi lapho engaphelela khona kodwa le gedini ngangibamba nxa ugoalkeeper wethu engezwa kuhle ngangihanjiswa le gedini yebamba ngiyakhumbula wenilanga kusasele iBlaayo Kellys ngadlala sawina kodwa mna ngisegedini
unyathi udlale isikhathi eside kuqembu leBulawayo Wanderers lona elantshintsha laziwa ngegama elithiwa iGlizi kodwa uke wadlalela njalo amaqembu abalisa ele Zimbabwe Saints kanye lele Highlanders
ukuze banithathe babe nilande emsebenzini ithi nxa nisemsebenzini zabona bona beSaints bona beHighlanders phandle futhi ngangisebenze eRedditor ntini babe nilanda khona ngale owaye nithatha kuqala ngosegedini ahlange ngihluthu namfaka emoteni ahambelanga kwaya ngagcina ngiqalisa ukuyidlalela iMashona United kodwa paid part of it angiqedanga isizini kuyo isizathu ngasitsho kodwa hayi liza ukuthi ngilobandlululo kodwa kungasubandlululo kwasuka nje hayi kwangani kuyakhethwana ukuthi kulobani oyiloku kulobani oyiloku hayi lami ngagcina ngingasaphathekanga kuhle ngingasadlali ngikhululekile hayi sehluka nale Zimbabwe Saints ichoro mase ngithathwa ngusayilasi Ndlovu ngangena kwaHighlanders hayi ngaqhuba sibili kwaHighlanders sidlala la bafowethu lawa sebasithiyayo geritaka sesibekola omajuda wayesengikhona ngale
unyathi uthethe umhlala phansi esebuyele kuqembu le-Eagles lapho adlale khona labadlali ababalisa uMaximilian Boy Ndlovu kanye labanye ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji
sike sizwe ezomculo
ungabe miyam
Mina kuno bomama
ngithanda ukubingelela uzulonke nje emagumbini amanomhlaba okhulumayo ngufundani Dimande lizananzela ukuthi ngike ngabuya lapha inyanga ezimpalo ezidlileyo ngikhuluma ngomcimbi lo oyenzakala izolo lapha kade sivula khona ilitshe iTombstone yomculo wakoBulawayo uCalvin Nhliziyo owasithiya ngomnyaka ka-2020 Ya isithanda ukubonga kakhulu abantu abasondeleyo basixhasa amakhampani amanye akoBulawayo asixhasileyo kumcimbilwana hayi uhambe ngomumo sibili kakhulu so hayi umfo kaNhliziyo sinananzela ukuthi indoda eyaqala ukuhlabela ngomnyaka ka-96 khonapha koBulawayo elabo 10 years kodwa waduma ngomnyaka ka-2014 elokhu ehlabela kuphela ngoba wayesazi ukuthi akwenzelwe yena umculo azange akasebenzele umuntu So uzananzela ukuthi impilo yakhe yonke ngumuntu ongazange akasayinwe wayengubhosi wakhe kumusic ngiyo wayesayina abantu uzananzela ukuthi imali yakhe futhi wayeyenza entweni eziphathelane lo mculo either wayeproducela abanye izingomo eyenza ama-artworks yonke into nje ephathelane lo mculo yayeyenza so uzananzela futhi ukuthi iflag lakoBulawayo ke waliphakamisa kakhulu ke waphefoma endaweni ezinjengabo-Germany ke waphefoma e-UK okay, wa headliner sibili khona ngale eBirmingham. Hayi siyabonga kakhulu liqhawe sibili omele silikhumbule. So ngomnye umculo wakoBulawayo odlala iqhaza kakhulu zananzela ukuthi waduma ngengoma okuthiwa bebengakhola 2014. Lapha aba ngunumber 1 khona ingoma yakhe for over 20 weeks. Ngomnyaka ka-2015 olandelayo wakhipha i-album okuthiwa That Love Ever Boy wakhipha ingoma okuthiwa Zikhuphani. Yathandwa umculo waseSouth Africa uCasper Nyovest wahle wacela ukwenza la i-remix yala ingoma engenye yakhuphula izinga le-career yakhe kwezomculo so hayi sibonge kakhulu kuzulonke nje emagumbini omhlaba
efadangi ncane mkhanyelele ingane yami ngezeleli imali yami cause I just wanna make a couple of billions
I think we should kill this one today, man. Black Friday. Black Friday. Yeah.
If you tap into the conversations I'm having with God daily, you'll understand that I need all my blessings like in a hurry. The way people be dying is scary and got me worried. That's why I'm hustling.
So, uNkulu ke mvuka ndimande. Singaqhiba uhlelo lwethu lwalomhlanje ukuthi sikhangele besilazo. Umnumzana nosenjamisa uthi abantu elizweni lonke jikelele bathi kumele angene esikhundleni sikamongameli. Kodwa ibandla lezanu-PF lithi abaningi bafisa ukuvotela umnumzana emasemnangagwa siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalisayo ngumthembo osithemba uGibbs Dube ilale
si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.